isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC.
Namukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 20 Nkwezi 2020, uProphet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, seligonye laya kwabazinkulungwane ezingamashumi edlula amathathu, 31,589, inani lasebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 loba hatshi eZimbabwe. Kuthi asebele COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu, 5,004,044.
Imsika okumele bathengise khona ayikavulwa, nabantu abaningi abakavumi ukuthi bathengise. Ngokunjalo ke abantu sebemuntu ngcono akuyohlala ezidini balambe, sebezamezame ukuthi bathengise bezulazula. Kuze kufike isikhathi sokuthi lapho sebevula ukuthi bathengise ngokusemthethweni nxa uhulumende sekuhambele umzamo yokuthi abantu bathengise.
Abaphila ngokuthengisa sebephume lamacebo amatsha ukuqhubeka ngomsebenzi bethengisa besezimoteni kumbe bethwele abakuthengisayo ngekhanda loba ngamabhara. Ngalesi sikhathi ilizwe liku-lockdown,
laye uhulumende ufuze abone ukuthi ama-rights abantu zahlukuluzi yini kusikhathi lesi sama-demonstrations, ukuze labo abantu bangacaphuli, ukuze labo abantu bangagcini sebefaka impilo yabanye abantu engozini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukubana achiyane lo mkhuba wokutshengisela ngesikhathi se-lockdown, esithi lokhu kufaka uzulu engozini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Asebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 loba hatshi eZimbabwe, lokhu laqhamukayo ngombimbi jolonyaka, seligqonge laya kwabazinkulungwane ezedlula amashumi amathathu, 31,589. Kodwa abatholwe bele-COVID-19 eZimbabwe lokhe bengamashumi amane lasithupha, 46, kwasinda abalishumi latobaminembili, 18, kwafa abane. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu, 5,004,044. Kuthi asebebulewe yileli gciwane emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu, 325,238. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi phose ezimbili, 1,972,026. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezingamashumi edlula ayisishiyagalombili, 91,598, asebefunyanwe belegciwane leli eselibulele inkulungwane phose ezintathu, 2,912, kwasinda inkulungwane ezedlula amashumi amathathu, 35,808. Abaphila ngokuthengisa sebephume lamacebo amatsha ukuqhubeka ngomsebenzi bethengisa besezimoteni kumbe bethwele abakuthengisayo ngekhanda noba ngamabhara. Lokhu kwenzakala ngemva kokuvalwa kanye lokumiswa kokuthengisela emkambo lezitaladeni ngalesi sikhathi ilizwe liku-lockdown, emizameni kahulumende yokuvimba ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labaphila ngokuthengisa laba sebeqalile ukwephula iziqondiso zikahulumende eze-lockdown ezalela ukuba abantu bemeduzane laduzane ukuze kulondolozwe i-social distancing, ngoba sebebuthanisa abaningi ezimoteni abathengisela kizo bedinga ukuziphilisa. Umnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association uthi iningi selibona kungcono ukuthi liphume lisiyathengisa lalapho okungavunyelwa khona.
Imbangela ukuthi abantu behamba bethengisa emgwaqweni ngezimoto ngezinqola ukuthi imsika kumele bathengise khona ikavunwa nabantu abaningi abakavunwa bathengisa ngokunjalo ke abantu sebenza ngqola kuhlela ezindlini balambe sebezamenzama ukuthi bathengise zilazula kuze kufike isikhathi sokuthi lapho sebevunwa bathengise ngokusemthethweni nxa uhulumende sethe wabele umzamo yokuthi abantu bathengise. Kodwa ke thina njengenhlangano siyakhuthaza uhulumende ukuthi nga uyabeka izinqumo ezithize ezenza ukuthi abantu bathengise bekhanyelwe maybe ngabomthetho kumbe ngabantu abathetha ukuthi babancedise ukuthi benze lokho okuthiwa yi-physical distancing kumbe social distancing. Yikho sikukhuthazayo njengenhlanganiso imelanto abasebenzayo.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo ongukhansila kaward 17 uthi umumo omubi indlala isiphethe abantu.
Engunanzelelayo ukuthi ngiyananzelela ukuthi abantu sebegcwele indawo zokhetha ezijeniyo bethengisa. Uhlupho kuyikuthi ilizwe lethu alimanga kakuhle. Akulanto esingayenza ngoba abantu sebeqalile ukuthi balambe. And ngathesi khansili ibizama ukulungisisa indawo ukuthi kuyathi kuphela i-lockdown sokulungisiwa ama-vending bays. Kodwa ngohlupho lokuthi abantu bayalamba ezindlini akulanto esingayenza ukuthi singathi sibaxothele ngaphi ngoba iqiniso lihle indlala yiwe khona ilizwe likahle bekumele sihlale ezindlini singaphumi phandle ukwenza ukuthi senqamele leyo mkhuhlane okhona. Kodwa ngendlala yiyo ukhansili uyalungisisa izindawo lapho abantu abazathengisela khona.
Unkosikazi Sanele Ndlovu ngomunye wabaphila ngokuthengisa koBulawayo ongela mota kodwa uhamba ethwele ngekhanda akuthengisayo.
Khathesi siphakathi kobunzima obukhulu ngoba sifakabile kunzima ukuthengisa uhamba ngoba siyabe sithwele izinto ezindayo ukuthi siyethengisa. Njalo uyabe usenza usesaba amapholisa ngoba sephula umthetho usegcekeni. Okusuka kusizwise ubuhlungu yikuthi iningi lethu siphila ngokuthengisa. Esizibuza wona yikuthi uhulumende uthi senzini siphile njani ngoba kunzima esihlangana lakho.
Umnumzana Nqobile Msipha omunye wabaphila ngokuthengisa uthi abakutholayo kugcina kungasizi ngoba behlangana lobunzima obuningi.
Eqinisweni kawuphileki kuhle. Sihlangana lama challenges amaningi emgwaqweni lapha. Ikakhulu amapholisa lawo sathula idlelo. Kakhulu nxa lihamba lithengisa ngezimota kuyahlupha kakhulu ngoba amapholisa lawo alithathela khonoko ongamaozimali khonoko elali lakho. Sila i-challenge ikakhulu emapholiseni yayiyo uhlupho kakhulu. Hayi ekuhambeni kunzima khona ukuphila ngokuthengisa uhamba ngoba i-profit yakhona iqinisa kancane. Uyathela ifueli usuka kufueli ohlangana namapholisa ngoba vele awayekeli ngoba yikho lokho abasebolaba abasebekhangele khona kakhulu. Yi-challenge yethu esilayo amapholisa.
Isikhulumi sekhansili yakoBulawayo kanye lomeya benqabe ukuphendula imibuzo yeStudio 7 kodwa-ke kuviki edluleyo ikhansili yethule umbiko othi isilendawo lapha abalima izithelo imbhida lokunye abavunyelwa ukuthengisela khona. Yazisa njalo ukuthi kuzavunyelwa labo abalencwadi zokuthengisa ukuthi bathenge lalabo abathenga kukunengi. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uZulu weZimbabwe kubana achiyane lomkhuba wokutshengisela ngesikhathi se-lockdown esithi lokhu kufaka uZulu engozini. Lokhu ukutsho emathuneni awe-National Heroes eka eHarare emngcwabeni kamnumzana Absalom Skhosana owayengumgcinisihlalo wezanu-PF koBulawayo obhubhe ngeviki edluleyo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Oh, Vegu chachewe mbuta ni nwabanda wali sega na inesha hiro veka. Uvegwa uskosana, opiwe nito nitwe kawele sizwe. Uskosana waba mfolo waba chakuza npfo wesikate city. Njalu waeva meguto liga isi ndevele. Nga owae mwonga meli, umnu mzaropa timkabe, lomnanga kwa. Vekuluma lozulu e matebele lendi. Ekuluma gulu mnwabo, umnanga kwa utetele ituba ugusola, umkuba uguche nisela, ounga mazi, ata chingela uguba, abe kondise kwa bacha abe MTC Alliance, abate nisele Warren Park Arare, nye vige pelileo, abanye babo, vatikuna sebe tunjiwe.
Remain united and to keep the peace we are enjoying. We must never endanger the lives of our people.
Ngasihlale sivambeni, sigcine ukuthula esilakho. Akumelanga sifake impilo zabantu engozini ngokutshengisela okungekho emthethweni okwenzelwa ukukhukhumeza abakwezombusazwe. Singabantu banye, abantu belizwe linye, ilizwe leZimbabwe.
Okumangalisa abaningi kuba umbuthano lo ube ulabantu abaningi abangedlula ikhulu kulalokho okuvunyelwa ngumthetho ngesikhathi se-lockdown othi abantu kumele bangadlula amajuma amahlanu nxa bebuthana imfeni. Ephendula amazwi kamnangagwa isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MTC Alliance, umnumzana Nkululeko Sibanda uthe akumelanga asebenzise isikhathi se-lockdown ukwephula amalungelo oluntu.
Siyabona phela ukuthi umnumzana Mnangagwa ukhuluma ngodaba lwe-coronavirus esenzekani yena uyaluqakathekisa. Kukanti ke ngempela mpela ngaluqakathekisi ngoba sifuna ukuthi kade semfeni lapha kade khona bekugcwele abantu, hlanganisa abantu abaningi kakhulu okuba ingozi yokuthi kumemethekiswe udubo lwe-coronavirus, udubo lwe-coronavirus igciwane lakhona. Osofanele sikukhangelise yikho lokhu ukuthi yena umnumzana Mnangagwa uyakwenza ukuthi nxa efuna ukusebenzisa iy'ngatsha zikahulumende ukulibezela abanye uyakwenza, njengalokhu sibonele ukuthi usenze izinto eziningi ingatsha zikahulumende ukuphazamisa izixwayiso eziqonileyo eze-corona prevention.
Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yomanyano wenhlanganiso ezizimeleyo e-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavela Sikhumalo, usekele ukuthiwa Mnangagwa.
Njenge-Crisis in Zimbabwe Coalition, siyavumelana le encouragement lei kamangameli yelizwe lapho okhulume khona yena esithi kungcono abantu bake bame ukuyenza ama demonstrations noma gathesi bangafaka impilo yabantu engozini. Kuhle khonoko kakhulu, siyakwemukela, kodwa sile celo kumbe sile isinikezo esingasinika kuhulumende ukuthi laye uhulumende ufuze abone ukuthi ama rights abantu kahlukuluzi yini kusikhathi lesa ama demonstrations, ukuze labo abantu bangacaphuki, ukuze labo abantu bangacini sebefaka impilo yabanye abantu engozini.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Pride Mkhono uthi ubekhangele ukuthi umongameli atsho ukuba labo abathumba unkosazana Joana Mamumbe labanye bakhe abe-MDC baza kwenziwani.
UZulu bekhangele ukuthi uPresident Mnangagwa uzakhuluma ngokuthunjwa kwa-Honorable Joana Mamumbe labanye ababili abesifazana be-MDC Alliance labo abathunjwe eHarare Central Police Station, bahlukuluzwa kakhulu okwamalanga angafika amabili ngabantu abacabangelwa ukuthi izisoli zikahulumende. Ukungakhulumi kwakhe ngodaba lolu kutshengisa ukuthi akala sineke ngamalungelo abantu. Njalo okunye bekukhangelwe ukuthi engakukhuluma yindaba yendlala le esezihlalela eziko ku-lockdown leyi, ngoba abantu abayanga beZimbabwe abalakho ukuthi bethole usizo lolo olwasithenjiswa ngohulumende kaPresident Mnangagwa.
Umnangagwa ulandise ngembali kamuyi esithi wayengumuntu owayezimisele ukusebenzela ilizwe lebandla lakhe leZANU-PF. USikhosana obhubhese le minyaka engamashumi ayisikhombisa lanye waqala ngokulwela amalungelo ezisebenzi phansi kwenhlanganiso ye-Rhodesia Clothing and Government Workers Union andubana angene kwezombangazwe ngomnyaka ka-1970 ekubandla leZaphu. Kuthe ngomnyaka ka-1977 waye eZambia lapho ayafundela ukuba ngumlweli wenkululeko engaphansi kwe-Vuyo le-Zipra. Umuyi waba ngumholi wabatsha kuZANU-PF okwesikhathi eside, njalo ubhubhe sengumgcini sihlalo waleli bandla kobulawayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare,
ngingumlondolozi Ndlovu.
Bakhala ezimathonsi abeZimbabwe abadabuka ezigabeni zeMandebeleni abahlala kwele South Africa ngokutshona komunye wabasungula ibandla leMthwakazi Liberation Front MLF njalo engumlobi obelodumo umnumzana David Magagula. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Imfaka mnumzana David Magagula iChannel labeZimbabwe ikakhulu abadabuka kwaMthwakazi kweleMandebeleni bedidibele. Udade wabo uThembi Magagula uthi labo njengemuli basele bengelamathe.
Usishiyile emhlabeni ngokugula okwesikhathanyana esincane, sibe singananzelele simhambisile kudoctor, but udoctor wasitshela wathi une-low blood. Ugule just for a week, so wasishiya ngokukhulu kuzuma. Ushiye unkosikazi nabantwana abawu-4.
Ngo-2006, umnumzana Magagula waba ngomunye wabathatha amanyathelo akuqala aphetha ngokuzalwa kwebandla leMthwakazi Liberation Front MLF. Yena-ke wahle waba isikhulumeli saleli bandla. Leli bandla lakhanga kakhulu iso likarhulumente. Umnumzana Crispin Nyoni, omunye wabasungula leli bandla ndawonye loMagagula, ude kudanisayo ukuthi ufe iphupho labo elisemqoka lingakaphumeleli.
Umbono owawukhona wawungokuba ilizwe laseZimbabwe kumele lehlukaniswe into two, kube le restoration eyabantu besiNdebeleni under iMthwakazi. Sibona uchuku esasiphethwe ngalo lokubulawa kwabantu baseSindebeleni yiGugurahundi. Yindoda ebivele ifuna linto iyenzakale ingaze idlule ngasemhlabeni.
Unkosazana Prudence Moyo owasebenza kakhulu lomuyi kwezomzabalazo webandla le-MLF uthi waba ngomunye wabantu bakuqala ukukhuthaza uMthwakazi ukuthi kufanele alwele okungokwakhe.
Ukuthi lapha akhuluma khona kuvungame ngenkulumo zakhe, wenelisile ukuthi uMthwakazi iNdebele namhlanje liphakame lithi le yindawo yami. Silahlekelwe kakhulu, kodwa ekulahlekeleni kwethu ayifanga lindoda ekuthiwa uMagagula, ngoba imisebenzi yakhe ize waqhubekela phambili.
UMagagula bekuyindoda efundele zobubalisi. Kutheke esaseZimbabwe wabhala ugwalo oluthi Sasisemeveni olwangena izikolo lwabhalwa ngalo imihloliso. Umbhalo weZimbabwe njalo yimbongo uBongani Ncube uthi kukhulu uMagagula abafundise khona kwezokubhala.
Ukuthi lapha akhuluma khona kuvungame ngenkulumo zakhe, wenelisile ukuthi uMthwakazi iNdebele namhlanje liphakame lithi le yindawo yami. Silahlekelwe kakhulu, kodwa ekulahlekeleni kwethu ayifanga lindoda ekuthiwa uMagagula, ngoba imisebenzi yakhe ize waqhubekela phambili.
Isizano seZimbabwe umnumzana Mlungisi Thabalala yena uthi kusegcekeni ukuthi mhlazana inkosi yakwaMthwakazi ithatha indawo yayo, uMagagula kufanele ayibekwa emathuneni amaqhawe akwaMthwakazi.
Into ezwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi uhamba ngesikhathi se-COVID-19 le, singeke simnikeze ukumhlonipha ade sifanele simnikeze ngakhona njengeMthwakazi. Mina njengomlungisi Madada uThabalala ngiyambeka kwi-national year. Ngithi kuye nje akalala aphumule, lo mdeni ayilali ngenxeba.
Imuli yakwaMagagula ithi umuyi kukhangele lokuthi ayengcwatshwa ekhaya eZimbabwe. Melesiro 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ku Live Talk lamhlanje siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus uhlelo olwe-Diaspora Forum. Kodwa ke likhumbule zihlobo, ngenxa yedubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lindeni kulolu hlelo ngogcini njengesukwini njengoba sisebenzela emakhaya. Uhlelo lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni. UChris Gande weStudio 7 namhlanje uxoxa nomnumzana Rafael Mthombeni osehlala lapha eMelika esigabeni seTexas. Esingesinye sesabelo esesivuliwe ngemva kokuvalwa okwenyanga eyodwa kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus.
Iqiniso zimile ukuthi singabanye be-state esesivulile. Uzakhumbula ukuthi siye saxoxa kwesisikhathi laphana kusavaliwe. Ikhangela ukuthi kuvalwe njani, kwavalwa kwathiwani. Angithi ngingatsho nje ngathi ukuvalwa kwakhona kuvaliwe ngoba nxa ungavala ingxenye yedolobhu utshiye ingxenye yelinye idolobhu kuyabe kulokho kungathi kuyakuzwakala ukuthi kuvalwe njani ngoba okwakuvaliwe sibili khona kwakuyiDallas, iDallas City. Kodwa-ke lamanye amadorobho aseduze njengabo-Fort Worth okunye amadorobho lawo Arlington no-Mansfield kusiya ngani kwakulokho kuvuliwe ngoba iDallas i-metro ilamadorobho amanenganyana ahlanganeyo eborder esibanjalo. So kwakhathesi sekukhulume umongameli ukuthi kakuvulwe. Hayi, kukhanya sibili sokuhanjwa nezimoto seziphithizela kuyahanjwa njengakhona lo ngoba ungakhangela lama-cases wona la we-COVID lapha kwelakithi eDallas awazange aphume kuhle ukuthi aphume sikwazi ukuthi abantu bagula okunganani.
Sike sezwa ukubana inani labantu abalokhu bethelelwa igcikwane leli lingani likhuphukile ngemva kokuvulwa kwedolobho. Iziphathamandla zathi zona hayi okubangele lokhu yikuthi lapho esesihlola khona yindawo evele ikadi khangelela ukuthi labantu abaningi abalegcikwane. Ukubona njani wena khona lokhu ukuthi inani lakhona likhuphukile?
Njengoba sitsho ukuthi alizange liphume kuhle inani lakhona. Kwaba njengokuthi nje nxa ule nkukhu ifake ngaphansi kwesitsha iyabe ikhona kodwa ingaphansi kwesitsha ungathi uyigqubuzele nje. So ke khathesi angithi abantu nxa sebeqalisa ukuhambelana sekuthintwa nozukuvula imisebenzi sokuthiwani na sekukhona-ke kungathi kuyakhanya ukuthi ha ukwenza lokhu kukhona kukhona kodwa-ke kulabantu esibaziyo eseduze labo okubashayileyo sibili ngale kusavali kutho ukuthi kwakukhona kutho ukuthi-ke khathesi-ke sekumele ukuthi kuphumeke egcekeni ngoba ngithi abantu uyagula phela into yakhona kuyakugulisa ungagula sokumele kube le-report ukuthi uyagula sokumele kutestwe sokumele kube njani.
Manje indawo ezifana lezokudlela, lezokunathela, lezokujabula nje zivuliwe yini njalo abantu bayahamba ngobuningi?
Ngiqalisile kuyona lesiyi ukukhulumela ugavena lapho ukuthi zona ezinjalo sezingavulwa. Okungathi akukhanyi ukuthi abantu bayaya ngoba abantu labo bayezaya. Ngoba mina nginje ngeza-ke ngithatha imuli yami namhla ngokusuyokhomphakee awubodike namhla odike siye kuhle restri hhayi angiyafishi kulezo zigaba ukuthi ngingathatha abantu abami ngifike ngihele labo lapho angihlala. So uhlupho lokhona lelo lolu ukuthi loba bangazi bathi kuvuliwe kodwa abantu bayesaba ukuthi bayekhona phanobo kwinto okona kufuna ngxali baningi kwakhona ingathi liyawuma liyabhobhoda liyakhuluma liyathini kulapho kudelelwa nokhona kona.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esesihlala lapha eMelika limuzwe exoxa lo Chris Gande weStudio 7 eseTexas.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku short wave ekuseni kusukisela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave.
Abantu abakumsebenzi wezimota ezithwala uzulu eZimbabwe bakhala ezimathonsi ngesinqumo sikahulumende esithi inkampani eyezupho yamabhasi yiyo yodwa ezamele ithwale abantu elizweni ngesikhathi ilizwe liku-lockdown. Lesi sikhonjiso sithi njalo abafisa ukusebenza kuzamele babhalise basebenze bephansi kwabezupho. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Hope Ndlovu ngomunye wabakulumsebenzi engowenkampani ye-Tuvel. Yena-ke utshele uMike Hobe owe-Studio 7 ukuthi lesi sinqumo sesidale ubunzima obukhulu ebantwini bonke abagadayo labanini bhizimusi.
Isinqumo esithethwe nguhulumende sokumisa omabhizimusi abatshayela izimota kobulawayo zamakhombi siyaphazamisa ukuhamba kwabantu lezisebenzi edorobheni. Abantu abaya emsebenzini bazahlupheka kakhulu ngenxa yokuthi amakhombi yiwo athwala abantu abaningi. Ngenxa bona bengama ukungasebenzi lokungatshayela izimota zabo kuzayenza ukuthi ukuhamba kwabo kube nzima. Okunye ukuthi khona ukumiswa kwamakhombi kuyayenza ukuthi izisebenzi ezitshayela amakhombi zakhona abatshayeli bezimota labo windi beswele umsebenzi behlale ezindlini. Imuli zabo yikho lapho ezithola ukudla lerenti lento ezinjalo.
Isinqumo lesi silakho na ukuthinta indlela liphatha ngayo ibhizimusi lenu kweleZimbabwe.
Isinqumo esithethwe nguhulumende ngempela viki silakho ukuthinta ibhizimusi leTuvel. NjengeTuvel thina sisebenza lamabhizimusi awamakhombi lawamateksi wona asemisiwe nguhulumende. Makunjalo sokumele sitshintshe indlela esiyenza ngayo ibhizimusi lethu esikukhangeleyo ukuthi izupho njengoba sokuyiyo yodwa evunyelwayo ukutshayela yiyo sokumele sisebenze layo.
Siyezwa abatshayeli bezimota abaningi bekhala besithi abafuni ukubhalisa phansi okwenhlanganiso yezupho. Kungani abantu bengafuni ukusebenza phansi okwenhlanganiso yezupho?
Amabhizimusi wokutshayelwa kwezimota zamateksi lamakhombi awafuni ukubhalisa ngaphansi kukaZupco ngenxa yokuthi imali abayitholayo kuZupco incane kulaleyo abayitholayo ma besebenza bebodwa. Phezu kwalokho uZupco kabancedisi ukulondoloza imota lokuzilungisisa nxa sizifile izimota zakhona.
Ubona ngani abeZupco balakho ukusebenza bodwa na elizweni?
Inkampani yeZupco ivele yona ayila mabhasi aweneleyo ukuthi athwale abantu emadorobheni ilizwe lonke. UZupco ebevele esadalala ethwele nzima ukuthi wonke umuntu osebenzayo longene edorobheni ayithole ibhasi yeZupco amakhombi engakamiswa. Manje njoba amakhombi esemisiwe umsebenzi wabo ususiba nzima kakhulu.
Hope, uhulumende kuzamele ayenzeni ukulungisisa lolu dubo ukuze wonke umuntu athokoze?
Ukuthi wonke muntu oyenza ibhizimusi lokutshayela izimota athokoze, uhulumende kumele avumele abantu bonke abatshayela izimota beqhubeke ukutshayela izimota zabo, kodwa afake imithetho encedisa ukuthi igcikwane le-COVID-19 lingamemetheki. Njengokuthi wonke muntu otshayela izimota ebhizinisini lamakhombi kumbe lamateksi asanitize, agezise, ahlambe imota yakhe kabili kumbe kathathu elangeni elilodwa.
Umnumzana Hope Ndlovu ngusomabhizimusi wenkampani ye-Tuvel yabakumsebenzi wezimota ezithwala uzulu. Lapho-ke limuzwe exoxa noMike Hobe owe-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Singakalugqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje wothi sikhangele ebesilazo. Seliqongela yakwabazinkulungwane ezingamakhulu edlula amashumi amathathu, 31,589, inani lasebehloliwe ukubana balegciwane le-COVID-19 lobahatshi eZimbabwe. Kuthi asebele-COVID-19 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu, 5,004,044. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uzulu weZimbabwe kubana achiyane nomkhuba wokutshengisela ngesikhathi se-lockdown esithi lokhu kufaka uzulu engozini. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalekisayo Mfratidi Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.